uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZANU PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% balakho ukuvotela ibandla leMDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Ngayimbono ephumele Mass Public Opinion Institute liqiniso kuyabe kusisho ukuthi kudinga odokotela bengqondo ukuthi bake bahlole abantu bezimbabwe ukuthi kanti balahleka ngaphi. I-ZANU PF ingawuzuza kanjani umvuzo wesupport eningi ngokwedlula wonke amaqembu yona idilizilizwa kula zikolwa kula zibhedlela kula mgwaqo kula msebenzi kula lutho balithintisa ilizwe laba ama zimvuto ubusela buphezulu i-corruption ikhona lephezulu akula lutho abalwenza bakhangelela abantu abakuphela. Ngakho ke lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi kube nabantu abacabanga kanjalo. Kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange batsho ukuthi bona basekela luphi uhlangothi okungasho ukuthi basengayilimazi ZANU PF ngo-2023.
Unkosikazi Cora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo iyinkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La ma-findings alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties akuleli kodwa kuyilona iqiniso lelo kodwa mina ngange wakhangele akufuzanga ukubana abazwise ubuhlungu afuze ukube yiwona abanika inkombandlela yokubana benze njani ndawo balungiselele ukubana batshintshe la ama statistics ubona balungisele ubona bakhona ukuthi bawantshintshe ama statistics lawo because eqinisweni iZANU PF on the ground yebonakala kakhulu yiyo la ma structures aphilayo from ukuqasa ukusela kuvota kuze kube nakathesi ama structures abaphila ikanti ama structures abo opposition yazi ukuba khona towards election after the elections angana dismantleka nje ingabi khona. So lokhu kubangela ukubana iZANU PF ihlale iphilile iphefumula ebantwini ukudlula wonke ama parties la ama findings kufuze anike ama opposition inkombandlela yokubana bawantshintshe kanjani lenenye 1% lethiwoyo leyama yama political parties. Ubuhlungu yebo kodwa kuliqiniso and ukuze kube le ndlela yokubana bakutshintshe kanjani ngoba sivumbeni kathi esilange lockdown kunje amayama opposition aba-restricted ukubana amove abonane nabalandeli babo kodwa iZANU PF yekhona ukubana ibonane nabalandeli babo freely okutsho ukuthi ama-structures abo ayaphila ukudlula amayama opposition. Kubuhlungu kani kodwa liqiniso likhona lokhu kufuze ukubana kusinike inkombandlela uma opposition parties ukuthi kwenziwe kanjani ukuze ama-statistics atshintshe sikhangele ukhetho olulandelayo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi okwethulwe yi-Afro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 iZANU le-MDC Alliance yizo labalandeli abaningi abalandeli iZANU ngabafuna ukudla labafuna amathuba ngoba isemandleni abalandeli Alliance ngabafuna ukukhipha iZANU bacacile lawo. Kulusizi ukubana kule bandla uhulumende alincedise ngamandla i-MDCT elabameli ephalamende okuyiyo uhulumende asethi yona i-official opposition but khanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza duzane layo. La amanye amabandla angabe esebenza sibili kodwa abantu babona engalamandla okukhipha nalezanu ngoba abantu balokhu benjani ndifuna ukukhipha leli bandla elibahlukumezayo.
Sixoxa njalo lonkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela ilobuqotho.
Ayikho ready for governance or ayikho ready ukuthi bathathe umbuso. So iZANU PF has been made ready for an election by divided kumbe sithi opposition engenafocus kubonakesi. Ungananzelela abantu abaningi sebekhuluma ngokuthi bona sebefuna ukujoyina iZANU PF abanye sibabonile bejoyina iZANU PF ayisiko ukuthi abantu bayithanda kakhulu iZANU PF but abantu ngabaselakhethwa i-option badingi i-political reform ngapha ku-NDC ngaphandle kokulwa, akukwazi ukuthi kuyahanjwa kuze abantu babuyele emuva. Asingi yikho ubona sethi zamkhefu sesithi bona bona we are ready for an election anytime, ngoba bayananzelela ukuthi akusela umuntu esingathi kolamandla kumbe iphandi.
Uphenyo lolu luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.